eZimbabwe ngelinye lamazwe ahlonipha leli langa njalo inyanga kaMbimbitho yonke ibekiwe ukuhlonipha imisebenzi enziwa ngabesifazana elizweni. Izakhamizi zakoBulawayo ziveze imibono yazo ehlukeneyo ngaleli langa kodwa bonke bethi umuntu wesifazana uqakathekile. Ingcwethi yezembali yesintu umnumzana Phathisa Nyathi uchasisa ngokuqakatheka kwaleli langa kunye lomuntu wesifazana.
Akuhle kanti umhlaba wonalo kambe nxa sikhangela kulomuntu oweza kuwona lo mhlaba engazange angene edlule kumama ngakho uza kulo mhlaba. Indlela yethu yokuza kulo mhlaba isibeletho sikamama, ngakho ke ngumuntu oqakathekileyo.
Unkosazana noMalanga Ncube uthi abesifazana kumele bahlomiswe, bazisebenzele, bathuthukise isizwe.
Namhlanje yi-International Women's Day, ilanga eliqakathekileyo kubomama. Mina ngikhangelele nje ukuthi omama bathole ukuthuthukiswa ngokuziqalisela amabhizinisi abo, bengakhangeli ukube beqhatshwa besiyasebenzela abanye abantu.
Unkosazana Senatra Nyathi uthi i-International Women's Day lilanga elihle njalo omama basilethela impilo, kumele sibaqakathekise.
Namhla lilanga elihle, ilanga esi-commemorate International Women's Day, sikhumbula ukuthi omama ngabantu abaqakathekileyo. Omama basilethela impilo, abasikhulisela abantwana, abasifundisela abantwana, abasigcinela ubaba, abasigcinela ilizwe, abasigcinela imizi yethu lakonke esilakho. So namhlanje sithi asikhumbuleni ukuthi omama baqakathekile.
Unkosazana Barbara Van Helmont, ummeli weNetherlands eZimbabwe, eZambia leMalawi, kuhlanganisa lonkosazana Catriona Liang, omele iBritain eZimbabwe, namhlanje bebekobulawayo lapho abachaze ukuba ilanga labomama liqakathekile, uhlupho yikuthi abesifazana abekozombusazwe basadonsa nzima. IZimbabwe ilenhlelo ezehlukeneyo ezweni zokuhlonipha ilanga labesifazana laloba ilizwe libhekane lobunzima kwezomnotho lombusazwe okufaka owesifazana ebunzimeni obuphindiweyo uma kuqathaniswa labesilisa. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.